Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi sizabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So damuje futhi lokho khona uhulumende vela kusenze kusebenza akula sibenze uza incedisa akule economy ukuza incedisa akule isebenzi ukuza incediseka.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnomzana Giles Mthekwa, ilunga lebandla le MDCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile. Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okunengi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwandle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi mpilo yabantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla lazaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi
sebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonyele yakwamanyamazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazazo umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi ezimabha sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho, sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufanele ukuthi kuqhube nge-multi-currency kuzafaka ukukhetha kube le-cessary instrument. Akulanto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economists nabantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economist kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyiswe i-economy isidolarizile kusetshenziswe idola le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyaphega iprize yakhe afake nge-US dollar but ayisetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa yi-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi besibalalo so-ke lo wawuzoze kuncede muntu okhuluma ngasoze kumncede ngoba uhulumende ofana nawo nalo layo sebone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi iindaba zezi zabo ezinara kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar khathesi wakuthi ama-aid masa behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumende sekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo babengasingathi lutho well eqinisweni ukuthi vele khathesi omabhizinisi we-Zimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-price abafake ngedwala emelini ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwala emelini nxa utawulayo lapha kuma-price sebeguqula kubelungabhada ekhuzi but ikhona nakhona shiyelani kahulumente i-300 and something bond pe-US dollar iyabiyileyana i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yikho kwenzala sosoze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lowakhupha le izim dollar wayifaka ecele leni waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala eMelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama 3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola yeZimbabwe inxa yebuya singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu wateso ibhizinisimele ongabuyela imali yakuthi azoyi-investa eZimbabwe ngesizathu esisigcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitra sengela-security phakathi so ngokunjalo siyazixhothela thina abantu abakwezoyi-investa lapha eZimbabwe so ilihlube sibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu Mthuli lo hulumende wethu wezanupf indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyombo vela base kunyameni sibila obaphumputi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana sezimbabo
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqo
izisebenzi kahulumeni njengoba esetshilo lezo ezisebenza ngezezimbabo lokho vele yinto engasoze incede muntu eqiniso elihle ngoba ungazi ukuthi kade sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifundi isikhulumo into ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisizo uzananze ukuthi kade sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyedenge i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interbank esikhuluma ngoba yitholakazi bazakuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingusei utisha ngakho ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabisintshile so sama ukuthi ngisuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vele akusenze kusebenze akula 60% ozayincedisa akule economy ukuzayincedisa akule izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketho ngakumthela wokhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa imuli zabo imali ezathuthukisa izwe liye phambili okuqakathekileyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi isebenzi ngoba kathesi angaze azinike nale imali okuthiwa i-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi olikhala lokusebenza imali yani yabisihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadoza wazewafuka ku-28 nakula muntu wayehlulwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhwela limndawonye ngoba wakusebenzisa yona le melika usound babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa yisebenzisa ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale
Hello ke ngumnomzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ube leminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZUM. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Zulu kandaba sikhala labako Mthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile thina abeCitizens Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge ayi one party state esebenza elo baba uthekele lo kombayi bengafuni iwani party state basebenza sili ikho namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhi isadonsa ifuna kuba iwani ifuna kuba i multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we mfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabona
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
MC Express Did you see
Nangu ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilo Herald lilo dathi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngele China edolobheni leMount Upton duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aqutshelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lo khuluma ngo KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umunye umuya abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi naleso ubona kuzana udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumthwakazi sina kujinja izinto abantu bahlonishwe isiko lifubuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normal kungabe nabantu ngono kulabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alikho igazi elinemali alikho igazi elingalamali ngikhonge singabantu sonke baye ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzondano ngombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatan abaphume izalwayo sikhathele yiyo shame out
vele kubasakazi bonke singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwa amasiko ethu ngenxa kamnankakho kahle kakhulu mnankakho akulufuna nemandebeleni ngoba wasibulala egoground sakubona sesiphuma kathesi ukuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nelizimele lodwa naw sengosilandelelayo sifuna ukusixovaxova futhi kodwa kwamanje hayi egoground yesibila yonke iyenza lapho sibilulamanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igoground ulamanga umhlaba umbhekile manje umhlaba umbhekile amazwe amaningi sekhululekile manje akulani egoground uzayiyenza mnankakho phambili ngomthwakazi asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu kathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yanga lagidisa izabhu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuni izimbabwe hlukile thina kule zabhu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe nalangeke silihluphe ezimbabweni emashonalandeni ngazenye silihluphe thina sizifunela emathebulelendi yethu kuphela sizibuse khonte silungise amasiko yethu ade semoshakele semoshweni nabantu bemashonalandi ngiyabonga Studio 7 angithanda ukuba mude
sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezapho ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe masibuka kahle lindaba kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle ngoba iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba eqinisweni elikhululayo uNkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu why kusungulwa izaphu ingabubonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe okungange ukuthi even nabochamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezanu i-tribalism yezanu ayilungise before the elections.
Ntando kulibingelela umsakazo wethu lapho lisakazela indaba esikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngwe kulento indaba emfisa ukuthi sike sihluziye lapha sinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekanelalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF I've been realized I not realized
actually. I've been seeing this. What they are doing by tatama ama numbers abantu. Especially laba bantu balama companies. Laba bantu balama companies and it aren't. Laba bantu balama companies benga kacha abantu. So, abantu baba kachite la. It's either when anga kacha ule o company, it's either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C. What did they do? Ba sebe siti njomo ba wano seven za konapo. It's so we force meta gemanju kuti uvotele wana. What they did, sebe tole ama numbers as tupas abantu batula la mabizu abantu. So, in the njalo kahle kahle ihenglwa nja. Ngoba vele into kona lapo umuntu sechateli choice yake manje la. It's because ngoba usebenza khona. So kumele ubavote. Ah, it's unfair.
Hey, libuka njani ku Studio 7. Mina lami igama ngu Adolf Shaba. Hey, ngiyangile themba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngamapolitical leader ukubulala abanye abantu. Themba bayibona le nto yenzeke enyathini. Ingaba isifundo esihle kwabanye abantu. Omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane nezinkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoice eyodwa ephuma endleleni. Kodwa ngile themba abantu bayabona and then themba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election. Laba abajayele ukusetshenziswa bethengelwa imbanje lotshwalo ukuthi behambe betshaya abantu, hhayi themba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa impilo zabo kuze kube sekugcine.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela eAmtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
mulela ubathi nasi ngamazwange ndaba wena ulungileyo uzuzo silamulela ubathi nasi ngamazwange ndaba sono sa sono sa nibo isono sa
isono sami ikuba ngumzwange ndaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kwabulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube webandla leCitizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.
Kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.